waku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngukips dube lingalitshona njani mthokazi omuhle endabeni zethu lamhlanje unkosikazi Sithembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuba lilunga ledale lecabinet kuhulumende weZimbabwe uthi uzasebenza kuhle lozulu
abantu ngizabalalela abantu ngizasebenza labo sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzela abantu lokhu nalokhu ugovernment kumele akhokhele kodwa abantu bazenzele
kodwa kulabanye abathi kasoze enze lutho unkosikazi Sithembiso Nyoni
ngakhayela uSithembiso Nyoni ujayele ukukhuthaza abantu abemkhulu emaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe kuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Sithembiso Nyoni olokhe elilunga ledale lecabinet kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi ufisa ukuthuthukisa abesifazana njalo lamabhizimusi. Unkosikazi Nyoni usanda kukhethwa ngumnangagwa lamanye amalunga edale lecabinet afika amajumi amabili. Uthi uzasebenza kakhulu ukwenzela ukuthi abesifazana babe lempilo engcono lamabhizimusi asacathulayo athuthuke ngemfanelo.
Abantu ngizabalalela, abantu ngizasebenza labo, sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo. Isikhathi esiningi, abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzela abantu lokhu nalokhu. Ugovernment kumele akhokhele, kodwa abantu bazenzele, ugovernment afacilitate. So, kulabo mama abaningi asebengifonele kathesi, bathi bona bafuna i-policies on the empowerment of women. Bona ngababuye bazokutsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi babone iministry ikwenza. Yekela ngikutshele example, sebeqalisile ukumfonela mama kathesi ukuthi sifuna ukubona ama policies kumbe imiyalo eyokuthi omama bazakwenzelwani ukuthi baphume ebuyangeni, baphume ekushuphekeni. So khonokho yikwenza kuqakathekisa. So ngingaze ngihlale lapha ngithi mina omama ngizabafundisa ukuthunga, ngibafundise ukupheka, ngibafundise ukulima, ngibafundise lokhu nalokhu enxeka yisiko abafuna ukuthi bakwenze. Omama beZimbabwe bafundile, itechnology isinkulu, ngabatsho bona ukuthi i-new dispensation le through the ministry yabomama lama-SMEs bafuna ukubonani. Mina ngizazama ukuthi ngisebenze labo ukuthi sikwenze lokho.
Kulabanye abathi engxe kumele liphume lamacebo linangwenu kulokuthi bekhuluma ngengcebethu amacansi into ezinjalo likhulume into phela ezingani zimodern into ezingani ngezesimanjemanje kambe kukhona okunye lingakucabanga khonapho
kababuye labo lamacebo bona balamacebo bani angitsho abona ukuthi mina engifuna ukukubalekela abantu bakithi balesiga sokuthi bayahlala umsebenzi ube yikukriticisa lokhu lalokhu endimeni yokuthi umuntu ahlale phansi acabange athi mina owami umcabango nanku asiwenze ngalindlela ngalindlela ngalindlela.
So ke nxa sesiqhubeka futhi siya phambilini kweza amabhizimusi ke kukhona okunye ongabe ukufumbathile kathesi ozathi nanku phela zulu.
Ngisabona ukuthi bengingu-minister wama-SMEs okwesikhathi eside. Engikubonileyo ukuthi abantu bakithi bayazenzela izinto zabo ezinhle kodwa babe belokhu bezingilizela bengayiphambili. Khathesi ngifuna ukuba lo mhlangano lama-ministers wonke ukuthi right ngithi wena okuministry ye-industry, lawe okuministry ye-tourism, lawe okuministry ye-agriculture kuyini ongakuvula ukuthi ama SMEs lawana balama business ku tourism, ku industry, ku agriculture bakhule ba facilitate labo lapha kulama trips okuya lapho kungathola khona abangathengisa khona labo bahambe lapha kulezinto amanye amaceba bangawenza labo babe part of the bigger economy. So yikho esizakwenza khonoko ayikhona ukuthi babe besenza ingcebethu babe bethunga ingcebethu omama obaba babe bebaza imphini lapho hayi esikufunayo thina ikuthi lapho kuthiwa i-SME wenze ulutho ozalifaka phezu kwetafula esitolo luthengwe lalo.
Lo ngunkosikazi Sithembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuthi abe uhlangothi lukahulumende olubona ngabesifazana. Kusenjalo-ke kulabantu abaningi abathi abaphatha intambo bakahulumende abadabuka eMatabeleland abasoze benzele lutho uZulu.
Umnankagwa usanda kunconywa ngabanye abantu ngokukhetha amalunga edale lekhabhinethi amatsha. Kodwa-ke kulabantu abahlala koBulawayo abathi abakhethiweyo laba abagoqela umnumzana Kane Ginyilitshe Mathema, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye babo kabasoze bathuthukise umnotho kaZulu. UMathema ngumphathintambo wendaba zekhaya, kuthi-ke unkosikazi Nyoni uphethe uhlangothi olubona ngabesifazana lamabhizimusi amancane lasathuthukayo. Omunye walabo abachothoza abaphathintambo laba ngumnumzana Matthew Nxumalo othi unkosikazi Nyoni kumele aphume lamacebo angcono okuthuthukisa uZulu kulalokhu ahlala ekwenza okokukhuthaza abantu ukuthi beluke amacansi njalo bethunge lengcebethu. Uthi akulalutho njalo oluza kwenziwa nguMathema owake waba ngumphathintambo wezabelo eMathebeleland.
Sijayele ukukubona ukuthi bona bona ababekhethwe besuka emkhoneni wamaNdebeleni abasebenzeli ekhaya. Siyasibone okunye abakukhulumayo isithi njengokuthi singakhayela uSithembiso Nyoni ujayele ukukhuthaza abantu abemkhoneni wamaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe ebuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili ngoba amathuba abanikeza wona ngamathuba angasola esingathi ngama-big business ideas ubachiya belokhu belamathuba amancane. Singakhangela njalo ukuthi abanye abanjengomathema bona sebelesikhathi bekhona kodwa-ke abakaze belethe nguquko. Wasuka koBulawayo khonapha akulanto ayenzile ebemhambise eMathebeleland North, akulanto ayenzile khathe sakulaubuche esingakukhangelela ukuvela kuye ngoba vele sevele waba ingathi le history umbe imbali etshengisela ukuthi ukusebenza kwakhe akuvela kusizi lutho.
Osakhulayo unkosikazi Thato Mleya uthi akulalutho olutsha olungalethwa ngabakhethiweyo, ethi njalo kumele balethe inguquko bengabandlululi abantu ngamabandla.
Ukuthi sesikhangelele inguquko kwama-cabinets angene amanje, ayikhona lawo angena for 38 years and akalethi inguquko kube eMathebeleland. Githi and thina sinjengama-youth nxa sesikukhangelele ukuthi abantu laba khona for 38 years abalethanga inguquko njengemisebenzi, njalo nxa sesikukhangelele ukuthi kakhona nxa kuyukuthi baletha imisebenzi kulethwa imisebenzi kuyabo indawo, ukuthi nxa umuntu eletha umsebenzi kalethi imisebenzi njengeparty but uletha umsebenzi njengomongameli njengomuntu osebenzela i-government, ayikhona umuntu oletha umsebenzi ngenxa yeparty yakhe.
Unkosikazi Nomsanyathi laye uvumelana lomleya.
KweleMathebeleland lapha sikhangelele ukuthi khona uhulumende lo omutsha siphakame sithuthuke lathi. Kodwa-ke singazi ukuthi khona kumaminista la akhona ukuthi asilaqinisa ukuthi singabathemba okunganani ukuthi bazasenzelani ngoba le iminyaka edlulileyo bebengakaze bayenze ulutho olubambekayo kithi lapha kobomama. Kodwa-ke singazi laba abasha sizabapha ithuba sikhangelele kibo sicela ukuthi khona basiphakamise lathi ngapha eMathebeleland lathi sithuthuke ngapha njengabomama. So besikhangelele ukuthi khona labo basincedise labo abasha sibapha leli ithuba ukuthi labo bake batshengise ukuthi khona bona vele bafuna ukusenzelani bafuna ukwenzelani ngapha eMathebeleland.
Umnumzana Nkululeko Makuleya isakhamuzi sakoBulawayo uthi kalansololwa labo abakhethiweyo, ethi kumele banikezwe ithuba ngaphansi kukahulumende omutsha.
Siyabanika i-chance bengasebenza as long as umthetho uzasebenza. Otherwise ama ministers noma ibe khona noma ibe mahle noma ibe mamabi, but as long as kungila umthetho elizweni akukho into uzasebenza. So singabanika ichance, at least there is a balance.
UZulu weZimbabwe jikelele uveze imbono echiyeneyo mayelana le cabinet ekhethwe ngumnangagwa ikakhulu enkundleni zokuzilibazisa eze Twitter le Facebook. Omunye walabo ababhale kulinkundla ngumnumzana Gordon Moyo onxome kakhulu ukukhethwa kukamnumzana Mthuli Ncube esithi iyo yodwa into enhle eyenzakale elizweni leZimbabwe esikhathini eside esidluleyo. Omunye njalo ngumnumzana David Coulthard othakazelele ukukhethwa kukancube loCasti Conventry ophethe uhlangothi lwezemidlalo labatsha. Ohlaziya ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Buckler Tambo uthi ozabe phethe ezemali usikhwica mfundo Ncube ovela eLupane ulolwazi olukhulu njalo enganceda elizwe kakhulu. Uncome njalo osakhulayo uMangaliso Ndlovu odabuka ePlumtree okuhlangothi lwezamafekitali. Uthi uNdlovu lakho ukuletha inguquko ikakhulu ekuvuseleleni amakampani avaliweyo kobulawayo.
Mbona kungumuntu ongencedisa kakhulu ngoba engenelisa ukuthi azwisise lokho okufunwa ngabantu emathebeleleni kakhulu endaweni njengakobulawayo lapho esingathi sekutshaya kakhulu yile singathi yi-deindustrialization.
UTambo wengeze esithi unkosikazi Nyoni lomnumzana Abednego Ncube umphathi ntambo wesabelo semathebeleleni South kumele baguqule indlela abasebenza ngayo ukuze babe losizo ebantwini bemathebeleleni.
Abanye singabakhangelela lapha abasebengenile lapha ngumama ofana loSthembiso Nyoni esibona ngaye ngumama sibili okweminyaka eminingi osephethe lapha kulapha kwezamabhizinisi amancane. Kodwa okuphuma kakhulu hhayi angikuboni okungaphuma kakhulu engingawukhangelela kakhulu kumama uSthembiso ngoba nje selesikhathi ekhona phana kuministry naliyana. Okuphuma kuministry liyana hhayi eqinisweni mina hhayi angikuboni. Nxa engabuya etshintshe ebe lomqondo omutsha kuministry yakhe ukuthi yena sewumuntu ofuna ukuthuthukisa ukuthi amabhizinisi amancane kumbe bengathola nxa bengathola indawo zokusebenzela okwakuqala nxa njalo bengatshengiselwa ukuthi bekhiphe njalo labo ama-taxes nganjalo labo bengathuthukiswa ekuthini bethole ama-lawyers ngathi ngamalonzi kutholakala indlela abangabhadala ngayo kakuhle. Mbona ngani kungaba yinto engasinceda kakhulu ngoba izizwe esezithuthukile kathesi izizwe esezithuthuke kakhulu ngenxa yamabhizinisi amancane. Nxa sesikhangela kanjalo ubabo njengo-Abednego Ncube useviseliwe kanjalo kumhlubulo wemathebeleleni South kodwa sokufunakala yikuthi beqalise ukusebenza kutsha njengoba kathe sewuzafakwa uhlelo lwesingathi devolution of power nxa engaba ngumuntu ongasebenzisana kuhle kuhle lezinye iy'nkokheli zezigaba esebenzisa lawo amabhizinisi njengoba kuzakuba lalayo esingathi ngama-economic turnaround plan awama-provinces abe nguye umuntu okhokhela nalawo ama-economic turnaround plans.
Abangakhethwanga ukuba babuyele kudalele cabinet akade sebehlale isikhathi eside besebenzela uhulumende bagoqela umnumzana Obet Mpofu, umnumzana Patrick Chinamasa, umnumzana David Parrenyathwa labanye abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo 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 mtsakazo muhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318 ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kangelo koko betu babethethela amadlo ngigcina amasiko.
Ngiyabonga mbe Zulukandaba, ningalithola njani lapha elikhona khona ngapho-ke endaweni ezijiyeneyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma ngamalobolo. Kambe amalobolo lokho yikhogo lokho esikwaziyo kumbe sokwaguquka. Ukuze ngihlaziye lolu daba ngilonkosikazi Sakhile Liline uMadube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sakubona Madube.
Yebo, kipsi njani labalaleli.
Ngiloba bake uGary Twala Jackson ukhona bake kwele Melika. Baba Jackson kunjani?
Ngiyaphila lina nabalaleli Madube.
Hayi, siphila kakhulu. So ngiqase ngawe Madube, amalobolo kambe lokho engamalobolo yini?
Kwezinye indawo asesengamalobolo, kwezinye indawo hayi. So kuyinotho lokukhawulisana lokubhadalisana kuseyo malobolo akudalalani sesiwazi. So singathi ifi ye-half half aseyiwo aseyiwo.
Konamba-ke uthini uthwala nxa ungangena khona?
Ngombono wami mina ngibona ngathi isiko lethu lilahleka kancane. Indlela ilobolo eliphathwa ensuku ezidlulileyo nanamhlanje ngibona ngathi sekwehlukile mpela sibili ngoba sasibona abanye sebekwenza ngathi libhizinisi akusenziwa ngendlela kade besenziwa ngayo ngesintu. Sokuyindlela yokuthola imali kwabanye osokuyinto mpela esingathi iyahlukumeza ubuntu bethu ngoba abanye abantu sokuchitheka imizi indaba zokuthi nxa sofika indaba zamalobolo lapha abanye abantu mpela benza ngathi bayaqinisa mpe bathi babiza kakhulu okugcina uhlukumeza laba kade befisa ukuthi ngabe kuyachadwa. Kugcine usuchithekile nje kanjalo.
So Madube, kufuze ukuthi ngaphela kule lokho kuthiwa isivalo ukuthi ungathiwa lapha phela kudlulwa nxa ulobola kumele umela ungaba lento njani?
Lokho kwakukhona kudala kathesi mboni mina kusasekhona lokho kipsi ngoba sokukhangela ukuthi umntwana wami ulotshelwe endaweni enjani emolini elimali kumbe engela mali umntu amlobola usebenza ngaphi uyenzani. Yinto esiye sigqile nje sikhona. Dala babengakhangeli zona ezizinto ezinjengazonezo. Bantu babesithi umntu ma umthandile umthandile nxa ulotsholiswa loba isikwelede wayebhadala amalobolo uyabe lokhu ebhadala mbijanambijana azaqeda kodwa kwakhathesi sokuyikufikisana nokukhawulisana.
Pho ke nxa sokunje babathwala kubanjwa njani?
Kunzima kakhulu mpela ngoba ilobolo kahle kahle esintwini vele besikwazi ukuthi libhadalwa ngenkomo kodwa kwabantu imfuyo isingasaqakathekanga kangaka kulezi nsuku sebegidimisa indibility isuke yenza into zibe nzima kakhulu ngoba kunzima mpela ukuthi ubizele umuntu inkomo mhlawumbe umuntu oziphilela impilo yasemadolobheni njalo labo abalobolisayo basemadolobheni angeke bazibize inkomo sekufuneka imali sebekhangela izidingo zabo bahle babize kakhulu bekhangele ukuthi hayi sifuna ukuthola indibility yokuyavala izikweletho zethu okusuke kwenze phela into zibe nzima kakhulu.
So ke Madube, uyiwa phambilini wena ubona ngazani nxa ungatshela uzulu ukuthi asenzeni lokhu ungahamba njani kubhathalwe le mali enginganani nxa sikhuluma khona nxa umuntu elobolisa.
Ukulobola vele ngemvelo yesintu bekuhlukile umama ongumama nje intombi nto ulalapha alotshole kugcinewa khona umama oyabe ngumama esevele waphenduka bekule nhlawulo kade vele ihlawula kuze inkomo eziyabe zikhethe ukuthi hhayi lezinye zomama uphendukile kodwa kulezi nsuku akusafani lakudala. Into kuphela engapho ngiyicebisa uzule ukuthi sameni ukuthi sibuyele emasikweni ethu singalahli isiko singaphongi ukopho esikubona kwezinye indawo kusenzakala ngokuthi lathi siyabe sifuna ukuthi sifike kulonele ibanga eliyilo lonele kodwa ukulotsholwa komuntu akube yikulotsholwa sibile sikwaziyo kwesintwini amalobolo abizwe nxa umkhwenyana echajiwe la abhadala imali abe ichajiwe ngesikhathi achajiwe ngaso nxa engelayo njalo akhalakhali kule mali yabe ilokhu ikhitshwa kumbe kuzinkomo ungathiwa 10 ule 5 uzakhipha 5 ubulokhu sebenza ukukhipha 1-1 zize ziphelele ayikhona ukuthi umuntu athathe umntana.
Yelo-ke ngunkosikazi Sakhile Liline uMadube ubekhuluma-ke lo mnumzana uJackson uGary Twala Jackson ekhonapha-ke kwele Melika. Okwamanje-ke sike sizwe ezibhadelane labatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumaigobe. Namhlanje kuhlelo sixoxa lo mnumzana Pride Mkono, yena ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Sithinta indaba eyokuthi abontanga bayasuthiseka na ngenombolo yabantu abasakhulayo abasebe yiziphathamandla zikahulumende. singakahambi kumkhono. Ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngithi amhlophe kunkosazana Kirsty Coventry, yena osengu-Minister of Youth, Sports, Arts and Recreation. Right, bafethu masambeni kumkhono, siyezwa okuningi ngodaba esilalo kuhlelo lamhlanje. Mkhono, ngiyakwamukela kuhlelo bhodi, uyizwile indaba ekhona.
Thina njengabasakhulayo singakhangela lapha siyabona hajhi, siyathokoza kakhulu sibona ama-honorable abasakhulayo njengabo-Joana Mamombe bengena ku-parliament laphana. Sikhangele njalo sibone abanye abangontanga bengena kumakansila befuna ukuthi bemelele indawo lapho abahlala khona ukuthi kube le mpumelelo ebambekayo. Lokhu yinto esithokozisayo sibili. Kodwa sikhangele njalo sibona hajhi, awontanga abangenileyo ku-parliament la kumakansili balutshwana kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe i-65% iningi labantu ngabasakhulayo ngabantu abaphansi kweminyaka engu-35. Kodwa siyathokoza ukuthi hatshi bakhona nje laba abangenileyo, njalo siyabesebenza labo, bengabe ZANU-PF, bengabe ngabe-MDC, ukuthi hatshi asebenzeni sonke njengabantu angabasakhulayo.
Lapho abantu babe bekankasa bedinga usekelo, eningi labantu abadala babe sithi a sekuyisikhathi sokuthi abantu abasakhulayo labo baqala ukuthatha izikhundla. Ubona ngani imibono yabantu iyareflecta na ukuthi abantu abadala sebeqalile ukusekela abantu abasakhulayo?
Kuyakhanya ukuthi abasekukhona abantu abadala abaningi sibili abasekelayo abantu abasakhulayo ukuthi bengene ezikhundleni zokukhokhela. Kodwa nje sikhangele njalo ukuthi abanye kusekukhona abanye abalokhu besithi hatshi asifuni ukubona abasakhulayo bekhokhela. Siyakhangela sibona ukuthi sizwe amanye amalungu ephalamende ezanu-PF esithi hatshi sifuna ukuthi singezelele iminyaka yokuthi umuntu abe ngu-president siyifake ku-60 years ngoba abantu abasakhulayo laba sibe sihlukuluza. Lokhu tshengise sokulokwesaba sibili kule qembu labadala elesabayo ukuthi hayi abakhulayo akumelanga bebe yithatha isikhundla ngoba baye besilwisa basikhipha lapho esidla khona. Yikho esingalitshalisa ukuza bekukhuluma ngezinye iy'ndlela. So ye bakhona abasapotayo sibili, kube labanye laba abalwisayo abathi hayi abasakhulayo asifuni ukubabona ngoba baye sikhipha ezihlalweni zethu.
Awungitshele-ke Pride, ulethemba nalo ukuthi abantu laba abontanga abasebengenile kuphalamende they will deliver?
Ithemba ngilalo sibili kubontanga abangenileyo kuphalamende ukuthi hatshi bazayenza ukuthi idlabuzane le micabango yabontanga izwakale, imbono yethu izwakale kuphalamende, ikakhulu sikhangela abantu anjengabo-Joana Mamombe, o-James Chidakwa, o-Hipmoshi Tsiba. Siyabakhangela sibona hatshi lapho bavela khona la lo mmango abawuhambileyo ubugcwele ukuthi uqondane layo yona le into yokuthi hatshi kumele bemele lo ntanga. Ngakho sikhangela ukuthi hatshi bayeza kwanisa ukuthi fakilizi labo ntanga kuphalamende.
Umbuzo wami wokugcina-ke Pride, bese sigqiba uhlelo mnumzana, ulaso isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abakhangelele ukuthi ngomnyaka ka-2023 lami ngizabe ngingena kukhetho ukuthi lami ngincintise, lami ngithole ithuba lokuba lilunga ledale lephalamende?
Ngifuna ukukhuthaza ontanga bonke abaphandle ngale, ungabe ungowe-ZANU-PF, ungabe ungowe-MDC, uqakathekile ukuthi bonke betholakale bengena labo emncintiswaneni leyi yokukhetha abakhokheli bethu. Ngoba okokuqala yithi esibaningi njengabantanga, njalo kwesibili ukukhokhela kufuna abantu abalamandla nedlabuzane okuyikho ontanga abakwanisa ukuthi bekulethe. Ngakho ngifuna ukubakhuthaza sifuna ukuthi hatshi bengesabi, bengayithuki, ngoba ilizwe vele liyatshintsha and litshintshwa ngabantu. Ngakho kumele bonke abafuna ukungena kuphalamende kumakhansila ontanga bebuthane bekhankase ebantwini betshela abantu ukuthi bafuna ukubayenzelani.
I Pride, ngikuzwile kahle mnumzana, ngilethemba lokuthi labo abalaleli bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle bakulawo kuhlelo.
Hayi, lami ngiyabonga ubuya kuhlelo.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Pride Mkhono, yena ongisakhulayo olwela amalungelo abo ontanga eZimbabwe. Kwanele kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngenjabulo nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, ngithi libe leviki elishukela.
Sawubona kakhulu ke Mike Hobe, sike sikhulu sike siye kwezokholo kwamanje.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngombhalo osinika umfanekiso omuhle kakhulu. Ngifuna sike sicabange ngabalimi ekhaya. Sikhangela kuMathewu chapter ka 13 ngisiya kuverse 3 lo-4 sisiya phansi. Utheni uJesu ekhuluma labo? Wakhuluma labo izinto ezinenye nemifanekiso wathi, kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. Wathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye imhlanyelo yawela eceleni kwendlela, kwase kufika inyoni, zayidla zayiqeda, kodwa enye yawela emadwaleni, lapho eyayingela mhlabathi omningi khona. Futhi yahle yabila, ngoba kwakungela kutshona komhlabathi. Wathi kuphumeni kwelanga, yahangulwa, njalo ngoba yayingela mpande, yabuna. Abantu abaningi balempilo ezinjengembewu ewele eceleni nje ebugwaqweni engazange ithole ithuba lokuthi iyebekwa emhlabathini, iyehlanyelwa emhlabathini ovundileyo. Njalo singabala lapha umzekeliso lomfanekiso kaJesu uthi inyoni zeganga ziyabuya zidleke leyo mbewu ziyiqede icine ingabi lutho nje empilweni. Baningi abantu oyabubona ukuthi umuntu lo ngabe wenza olunye lutho empilweni kodwa ubona impilo yakhe iphonga uphephuka iphelele emoyeni kungenxa yokuthi unjengembewu leyi ewele emgwaqweni, ewele endaweni lapho ezadliwa khona zinyoni. Ikanti njalo kube khona abanye okokuthi umuntu ngani uzaphumelela, ngani uza kuya kwenye indawo kodwa umbone ekugcineni kuphephuka njengasayindawo layo. Lo ufanana njengembewu ewele phezu kwesigwaqa, phezu kwendawo lapho ungalamhlabathi omningi kakhona, okokuthi yabe ingani lempande kodwa uzayibona isiphephukile yaphela. Umuntu onjalo-ke ufanana njengale mbewu engiyichasisileyo. Ikanti umsebenzi wevangeli yikuthi nxa ngabe singavumela uJesu asithathe thina esiyimbewu ewele emgwaqweni, asithathe thina esiyimbewu ewele edwaleni, ayezihlanyela emhlabathini ovundileyo. Lo mhlabathi ovundileyo ngumbuso kaNkulunkulu uzakwana esokuthi ubwenze ukuba wena ube lezithelo, ukhule ube lezithelo, uthole amanzi, utholeke ukudla khonapho komhlabathini, ukwanise ukuba wenze yonke into uNkulunkulu akudalela ukuba uyenze. UNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu owehlulekayo empilweni. UNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu ongayindawo. Kodwa nxa ungaxhumeka, ungavumela uJesu ukuba abe ngulowo umlimisi, umhlanyeli oza kudobhake lapho khona edwaleni ungamilanga, ungenzi lutho, akubake emhlabathini ovundileyo. Lowo mhlabathi uthole embusweni kaNkulunkulu. Ngakho ngiyakhuthaza abalaleli bethu ukuba dingibandla lapho ngakhonza khona, dinga lapho kutshinyayelwa khona ivangeli lomqotho. Funa ukukhuthaza abaningi abazibona ngani akusela lutho abangalwenza empilweni, abazibona ngani impilo yabo isifike ekugcineni, ukuba hatshi bo, vumela ukuba isandla esihle, isandla sayena lo ohlanelayo, isandla somlimi onguJesu Kristu akudobhe, akubekeke emhlabathini ovundileyo, emhlabathini oza kunika ukudla, ukwenzela ukuthi impilo yakho iguquke, ukwenzela ukuthi impilo yakho ijinje.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu ngithandazela lo lalo olalele leli lizwi namhlanje. Abanye basemakhaya, abanye basemadorobheni, abanye ngabatsha zintanga, abanye ngabomama sebebadala labo baba makhehla, abanye zingwevu, abanye ngabafunda, abanye ngabasebenzayo. Kuba ngabe izwi lakho leli lingathola umhlabathi ovundileyo enhliziyweni zabo, ubaguqule bebekwazi ukuthi uNkulunkulu badalele uba bamphilele babemazi. Egama likaJesu, amen.
Siyabonga kakhulu-ke Ntungameli Nkomo, bekhuluma khonapho-ke lo mfundisi uSeni Sibanda. Lingakhohlwa ukuthi-ke lamhlanje bekule midlalo enguqu, Islanders 1, Islanders 3, Dynamos 0. Kuzobuya-ke Zimbabwe Warriors 1, DRC 1. Singakehlukani, sikhangele nje kuncane ukuthi ekade siliphathele khona unkosikazi Thembiso Nyoni osanda kukhethwa uba lilunga ledale le-cabinet uthi uzasebenza kuhle loZulu. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Asidibaneni kuseni ngo-6:30 lapho esikhuluma khona lo Thembiso Nyoni. Lingakhuthwa phela ingxoxo lelo Oliver Lisanga njabulo, Mukhibstube.